wena ubona injabulo abazobuhle kephi khona indaba yabi senhlizweni wena ubona injabulo abazobuhle kephi khona indaba yabi senhlizweni
siziyo yami valisa njalo siziyo yami khala njalo siziyo yami valisa njalo siziyo yami khala njalo siziyo yami siziyo yami siziyo yami siziyo yami when you born in jabula baba subuhle get the cone indaba dami senhlizweni when you born in jabula
Abazobuhle kephi khona indaba yabi senhlizweni when you born in jabulo abazobuhle kephi khona indaba yabi senhlizweni
Jabulo.